kube kuyisiphithiphithi emngceleni engena kule bhotswana lesibili ngemva kokuba urhulumente wakulelo lizwe ebike ukuthi usevala yonke imncele le kuyimizamo yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane wegciwane le-coronavirus. Abakade bephume elizweni ngolwesibili ekuseni bathole sesigaya ngomunye umhlathi emngceleni efanele we-Plumtree kamokhabane kanye longena kwele bhotswana ovela e-South Africa owe-Tlokweni. Ngolwesibili ekuseni ibhotswana ibike ukuthi imncele yonke isivaliwe. Umsekeli kamongameli weBotswana uMzana Slamba Tsohane uqhubeke esithi abangena elizweni beyizalwane kumbebe lamaphepha okuhlala eBotswana bazabanjwa ngamandla ukuthi bavalelwe okwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya emakhaya.
Botswana and residents returning from these countries will be quarantined for 14 days.
Abotswana kanye lapho kuza abahlala eBotswana uma bephenduka elizweni bazavalelwa okwamalanga angamashumi amane.
With immediate effect.
Akuthathanga isikhathi ukusungula inyathela leli, amabhasi avela eZimbabwe kanye nezinye izihambi ebezingena ngomncele weplumtree kubuyiselwa emuva. AbeZimbabwe abangenileyo bathethwe basiwa kwesinye isikolo esasebe duze neRamokhabane. Isikolo lesi sisetshenziswa njengendawo yokugcina abantu laba okwamavinki amabili. Abavalelwe esasebe bakhala ngokuthi isimo sakhona kasisihle, kugcwele kakhulu njalo kungela kudla. Abanye balele phandle besesaba ukuthi bagcina bethelelwa umkhuhlane we-coronavirus ngenxa yokuminyana kwabantu. Omunye olesi hlobo sakhe esiphakathi esasebe uthi kukhanya okufana lokudla kukhathaza kungathi urhulumente weBotswana kade engazimiselanga ukusungula ukuvalela abantu.
I-government yeBotswana ibingakulindelanga lokhu andi for sure abantu abangenayo ngabaningi andi ukudla yabanye bazabakuhlupha njalo indawo yokulala bazalangaphi khonapha sele yinto straightforward le ukuthi wena lokhu vele kuzabakhathaza sebakwenzile kodwa bakucabanganga ukuthi bangabona sota ngayiphi indlela ukuhlala for 2 weeks khonaphana loku mbono kunzima sibili.
Omunye umzali obelinde ingane yakhe besuka koBulawayo usele edanile ngemva kokuba bambuyisele emuva.
Mina njengomzali kunzisa ubuhlungu, ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi umntwana amabisele ebhoda, umntwana kade ese-boarding school. Ngikhona bevala izikole izolo, mina ngingapha ngisebenza ngapha ngephemithi ngapha, ngizamile ukuthi ngimsendele amalokhuzeni ikopi yami yephemithi ukuthi bakwanise ukumdlulisa abanjele ukuthi kudlula kuphela abale phemithi, abangela phemithi kabadluli.
Noma nje abakade bevalelwe endaweni ethiyeneyo bekhala ngokuthi abaziswanga kusesele isikhathi, iBotswana ithi ayibuyeli emuva ngesikhathi iqinisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumi sogatsha lwezempilakahle eBotswana unkosikazi Dorin Mutsegwa utshele intatheli izindaba ukuthi noma nje ngelanga lakuqala kube nempazamiso ezifana lokusilela kokudla kanye nendawo zokulala bakhangelele ukuthi kube ngcono kusiya phambili. Inkokheli eBotswana ibike ngolwesithathu ukuthi umuntu oyala kuyavalelwa uzahlawula ifayini. LeBotswana kalikabi lo muntu obanjwe legciwane le-corona, kukanti umakhelwane bonke ikakhulu le-South Africa sebehlaselwe. Ngingumathi Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.